Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 4 Mpalakazi 2022 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ase ngamhlophe nke kubandla leZANU PF ngokunqoba elikwenzileyo elubimbi wa-20.
Ibandla leZANU PF linqobe ele Citizens Coalition for Change izolo kukhetho lwama-by-elections.
Inkinga ekhona eZimbabwe yibuhuquluzi benotho abantu beZANU PF. Ama-sanctions angabe khona affecta abanye kodwa inkinga enkulu kakhulu yi-corruption.
Ibandla lezaphu lithi ukusela obenziwa ngamanye amalunga akuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuphidliza umnotho welizwe. Elefrance selingene kwisigaba sequarter final emdlalweni yeWorld Cup. Sizale sithulela ezamasiko ezabatsha ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU PF linqobe ele Citizens Coalition for Change ezigabeni ezintathu kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo eBhinga leNkabazwe. IZimbabwe Electoral Commission ibika ukuba abakubandla leZANU PF banqobe eMberengwa, eGweru kanye lakuward 20 eBhinga. Bekumele kwenziwe olunye ukhetho ezigabeni ezinhlanu eBhinga olumiswe lidale le-High Court kulandela ukumangalelwa kwamalunga ebandla le-CCC uMnumzana Colin Mutenda othe akumelanga bencintise kukhetho lwama-by-elections ngoba behluleka ukuhlawula imithelo yekhansili. UMnumzana Kutawashe Munsanka okubandlela leZANU PF eBhinga uthi kuhle kakhulu okwenziwe ngabantu eBhinga.
Ase ngamhlophe nke kubandla leZANU PF ngokunqoba elikwenzileyo elubimbi wa-20. Lapho iMDC eyayinqobe khona ngo-2018, iZANU PF inqobe kakuhle sibili okunathisa amanzi, ukhetho lube lilokuthula okumangalisayo, abantu bebejabula ngemva kokuvota, abantu bavote kakuhle sibili. Lokho kutshengisa ukubana ibandla leMDC kumbe iTCC labantu abayo abasela balandeli eBhinga sebebonile emgceke ukubana hathi ibandla leli alikhumbuli abantu abalilandelayo, alikhangeli emuva abakhokheli bakhona bengabafaka ezikhundleni, bayanyamalala okwabe ukuthethisa kuphela bekhuluma okubi ngeZANU PF. Ngakho nje abantu beBhinga bonke sebetshintshile, bebe nenhlanhla sibili ukubana amakansila aba bengabhadali amarates akusabanga lokhetho kwamanyango 5 amawadi. Kodwa hathi ngikhuluma nje bosukunzima, bebeyadliwa konke, bebeyaluza sibili.
UMnumzana Kutawashe Munsanka ukubandla leZANU PF sixoxa laye eseBhinga. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-CCC esabelweni seMathebeleland North.
Kuliqiniso ukuthi iZANU PF ewadi kuward 20 eBhinga RDC bathole amavoti amaningi ukwedlula awethu. Yikho engingakutsho okwakhathesi, angila amaningi amazwi engawatsho. Sikubonile okwenzakeleyo, sifunde okuningi, siyahlangana phambili.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo webandla le-CCC esabelweni seMathebeleland North besiqoqa laye ekoBulawayo. Kusenjalo kuyaxokozela kubandla le-MDCT kulandela ukumangalelwa kwebandla leli edale le-High Court uMnumzana Norest Marara othi kakhethwanga lidale le-National Council ukuba ncintise ukhetho lukamongameli oluzayo. Kubikwa njalo kulabanye abathi kabasencintisi kukhetho lolu, njalo kulabanye okuthiwa sebefuna ukusuka kubandla leli. Ukuze sizwe okuningi sixoxe loMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT.
Ayisikho qiniso ukuthi umduri, ukomithi, umkoyi, mhlawumbe lozinto eliphangelayo abantu asebechiye iwanda le-Movement for Democratic Change. Ukomishini okhulu yangaye izolo lokhu nguye obengutshalimane we-National Council yethu eqedise umsebenzi owawusasele owama-nominations njalo ababalisela umzuri abakabuyi ngokusemthethweni ukuthi basho lokho abangabe belesolo ngakho ngoba umzuri nguye yedwa osethe yena akasoze asakuma ukuthi akhethwe ube kutsho ngaphambi kwayizolo kodwa nje akasakhethwanga kodwa usale ilunga lebandla ngokwazi kwethu akukho okutheni okwenzakeleyo kufakelisela nabo Vincent Twangela esasilabo ku-National Council abaphiwa amathuba amaningi kakhulu ukuthi batsho ababekufisa kodwa lapho kwakuthinta khona ukukhokhela ukuthi kumele kukhokhele ubani hhayi kukhanya abantu labo bakhuluma okwabo okuyikhokhona kwakuphumileyo njalo sizakubona kusenzakala Congress so sesimelele i-Congress aka-8 December ukuze siphumele inhlelo zethu zokhetho
kodwa kuyini okwenza ukuthi kuzwakale ungani sebesisukile kubantu kungabe kuyini okuhluphayo siyakwazi ukuthi-ke ulobaba uNorest Marara ohambise uMonzora emthethwandaba kambe kungabe kubangelwa ikhonokho kumbe kuyini
obaba uNorest Marara laba ngabantu abatsha ebandleni abangazaziyo inhlelo zebandla ukuthi zihamba njani nxa umuntu enenhlelo zakhe uyaziletha ebandleni manje ibandla ngase lizahlangana lazo emthethwandaba kusuka kube nojiga ukuthi sibekwazi ukuthi ithanda le ndaba yakhona yiphi umsila wakhona yiwuphi asiyeke sikhulume ngendaba esihlangane lazo emthethwandaba zingazanga zibuye ebandleni kodwa ngakusho ukuthi hhayi laba njengabafika izolo abangaziwuhle ibandla le-MDC abangeke nje babe lo muntu abangamkhipha ebandleni ngoba behlulela ukuthola even oyedwa osukumisa isandla ukuthi abanominate kuleso sikhundla ababesifuna sasivele sitshilo ngaphambilini ukuthi ku-MDC awusukumi phansi ukuthi ngifuna ukuba ngupresident abantu yiwo abasukumayo bathi sifuna ubani abe yilokhu ubani abe yilokhu impumelo yakho lokho yikhonokho ukuthi umuntu isengase sijimele emakhoti esejala kuyo yonke indawo ngoba uyabengelapho ukuthi uyabengela mhlaba ku-MDC
umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT sixoxe laye esembembesi kasenelisanga ukuxoxa lo mnumzana Norest Marara umnumzana Elias Mutsuri labanye bebengaphenduli omakhole kukhwini ibandla lezaphu lithi ubusela obenziwa ngabanye abakurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa bubhidliza umnotho welizwe izaphu ithi ibandla elibusayo livika ngezithetho zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanupf hathi ubukhohlakali obenziwa iziphathamandla zikarhulumente izaphu ithi kuningi kakhulu okumotshe ilizwe okwenziwa libandla elibusayo lorhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa kodwa abakubandla lezanupf bakhala ngezithetho zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leli ngamazwi entshonalanga akesizwe umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu exoxa ngodaba lolu lo mnumzana Mlungisi Moyo ilunga lebandla lezanupf uNdlovu usungula lingxoxo
iphupha elibuya libe khona ngelokuthi nxa umuntu esebanjwe esesixukwini engambathanga uyadinga icebo izanu libandla eselithona emfuleni selidinga amacebo umongameli webandla leli utshilo engakathathi umbuso kuRobert Mugabe wathi into yama-sanction ngamanga uChris Mtshangwa watsho njalo wathi into yama-sanction ngamanga abantu laba bezanu bayatshontshwa lakathesi inkinga ekhona eZimbabwe yibuhuquluzi benotho ngabantu bezanupf ama-sanctions angabe khona e-affecta abanye kodwa inkinga enkulu kakhulu yi-corruption kwaleso Zimbabwe so thina sithi njengezapho akulungiswe udaba lwe-corruption akulungiswe udaba lwezombusazwe akulungiswe ama-reform angiboni ukuthi bale problem ukuthi ama-sanctions bawa ayesulwe ngakho-ke siyabakhuthaza la madoda ukuthi benanzelele ukuthi behluleka bona sebedinga nje amaqhinga okuthi abantu bebese becabanga ukuthi inkinga yawala
ama-sanctions
hhayi ngiyamuzwa ugatheni ngivumelana naye uzananzelela ukuthi umongameli uthi eyengena indaba ye-corruption uyifaka emqoka i-corruption kayiyazi bandla iloba ngubani lobani sebengani balokugwelegwele kuye uze uye kuye lawa amabandla aphikisayo uzathola ukuthi uzathola umuntu kule note ngeke uyichasise but lowo muntu lawo kwekhulumende yikho kwenza umongameli wathi no i-corruption we say zero tolerance to corruption number one lokho kwama-sanction ambona ukuthi kuqinisekile ukuthi sithi thina umongameli uthe i-sanction ngamanga umongameli uthe engena labo Chris Mfango bebethi bona asidingeni amacebo esingathi wona ngama-local sanction busting measures besidinga amacebo angathi siza angelani lokuthi sisebenza lobani but asuka ngaphakathi kwethu angasenza sibuyisele into yama-sanction but ungakunazelela ngendlela engufake ngakhona ukuthi lawa ma-sanctions abamba loba ngubani langubani so kathi ngeke sithi thina omongameli kumbe abantu bebandla bebethini wama-sanctions awakho ama-sanctions akhona into esiyaziyo ikuzananzelela ukuthi emaphephandabeni lawa sithe thina sisithi siya ku-anti-sanctions march yikho kwenze i-Britain yona ngokwayo yaresponda izifaka indlela yayo ethi yona no ama-sanctions nawo athagethe abantu ababili abathathu kutho ngendlela ngendlela avela khona lokhuyana yikho esingakuthi thina i-public relations i-PR management yindlela zokuthi labo xa into yabo beyifaka ebantwini ibe yinto elula kungaze kwakhanya ngathi yinto enzima esinduzulu lokhu bekwenzela ukuthi uzulu ngombono wakho omude loba omfitshane ukuthi sithi no into erongo libandla elibusayo njengoba yena umfowethu ekufaka but into engizamuthi ngimqondisekiyo yokuthi ukuthi si-athi yena umongameli wathi ama-sanctions awakho akuqondanga umongameli wathi kasizameni njengesizwe sidinge indlela esingayenza ukuthi silwisane lawo lawo ma-sanctions
lapha lizwe umnumzana Mlungisi Moyo olilunga lebandla le-ZANU PF lo mnumzana Mzokela Ndlovu isikhulumeli sebandla le-ZAPU singangeni kusigaba esilandelayo sike sihlangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane uhlangothi lwezomvikela kule Bhilitane lusanda kwedula umbiko othi liyehla inani labasekela elerussia eliqhubekela phambili lihlasela ele-Ukraine elebhilitane lithi lokhu kwethulwe luhlangothi lwe-russia federal protective service kuphenyo olwenziwe oluveze ukuba abantu abaningi bafisa ukuthi amazwe la akhumisane umlota lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-associated press abezindaba abe-reuters babika ukuba ngayindawo umongameli Cyril Ramaphosa wakwele-south africa watshontshelwa imali edlula phose ingxenye yesigidi epulazini lakhe wazithulela isikhulumeli sikaramaphosa sithi okwamanje kayindawo loba kulabantu abaningi kwele-south africa abathi kumele esuswe esikhundleni kukhangelwe ukuba ibandla le-african national congress lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa lapho okuzakhulunywa khona ngodaba lukaramaphosa sinesizwe ezamasiko
singanamasiko senzi umandla lobaba mkhulu babe lobola usenzi umandla
ye uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sifuqa lobaba umpofu umpofu Paul Mpofu ukhula ngale ke ekezi kumbe ngithi emapisa umpofu ke umpostoli umpostoli omkhulu kunjani baba
siyaphila baba dube linjani
hayi siyaphila kakhulu singazilina sizokuthiwa ke kulesiga khona ngapho lapho ngani kulo muzi otshayo kuhamba njani khonapho sishetu kungaphi kwangkhona
ye umuzi uyatsha baba dube kasazi ukuthi kuqhubekani kulani muzi umuzi usutshe izindlu zaphela zonke ezingu-4 zadabuka makishendela abezomdabu besiyakuzisisa ukuthi kungabe kuthiwa nje kuqhubekani hhayi iqiniso kalitholakali kodwa umlilo uvuka nje kungela muntu ewuthungeleyo kubonakala kuvuka umlilo kuthela phansi uthitha izinto zonke
libona ngazani kwenziwa kwini wena ngumpostoli phela kufuze thi ngawe uyakubamba lokho kuhamba njani
bazamile ukudinga izinyanga lalaba amapostoli lawa amanye emathibaba namanye amapostoli namazayoni ukuthi ayesebenza acitshe umlilo noma achasise ukuthi ngabe kuhamba njani kodwa konke kube yize lani njengompostoli sibili ngikhangele ukuthi laphana ngabe kulesandla noma kukhona abomdeni abakwaziyo ukuthi kuhamba njani noma abakwenzayo kona kusizeka kukhulume batshela abantu ukuze babancedise
kuqale nini kolonku njalo ubonazani kungenziwani ngakho
into le dube isilenyanga phose ezindili kuloko kusitsha uma ke kuke kwathi kwangena abathandazisi besiyakhuleka umbili wakhona uvuka khonapho khonapho bekhuleka kudlulisa le vuka ngemva kwensuku ezimbili ezintathu so into le kayifuni bantu abakhulekayo kumbe abasondela kiyo so okungenziwa laphana yikuthi abezomdabu bancenge abanikazi bomuzi bakhulume labo ukuthi baziveze into enje babadube yandise ukuba ngamalibho noma lokho okuthiwa lizimo abanikazi bomuzi bazephambanisile kwesinye isikhathi sizidinga ukuthi bayecolise lapho baphambanise khona kuyaphela lokhu dube
cela uvale ngamafishane kolapho utsho lokuthi nxa bedinga uncedo kumele baye ngaphi
uma bedinga uncedo ngcono khonake ngikutshoyo baba ukuthi kumele bakhulume iqiniso noma kutholakale inkokheli zomdabu abalutshwana ababili bayekhuluma labo abomdeni kwenzela ukuthi uma kuyibo abalesandla bayecelisa uma kunenjalo-ke futhi sebengaqhubeka bedinga abaprofethi bezinkonzo zayoni twelve apostoli noma ngaphi babancedise babakhulume
ye lo-ke ngubaba upaul mpofu khona ngale-ke emaphisa besikhuluma laye ngesigazini esisenzakala komunye umuzi ouvutha khona amalangabi hayi singavalelisa ngamafitshane kolapho mpofu
siyabonga babudube kulungile kakhulu ke lo msebenzi omuhle
ye siyabonga kakhulu-ke baba mpofu ungatelelwa kusasa baba
siyabonga
ye uhlelo lamhlanje besixoxa lo mnumzana paul mpofu ongumpostoli khona ngale-ke emaphisa siyambonga kakhulu ndethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo sinasizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli kuleli viki ngiyabonga kakhulu ukwamukela kulolu hlelo
usiphatheleni lamhlanje
kuleli viki bemfuna sikhangele indaba yobukhokheli lokuthi uNkulunkulu isibumbo sakhe sinjani bemfuna sibale kuMateyu chapter 23 iverse nga 11 uJesu uthi yena kulo omkhulu kini lonke kumele abe yinceku ngakho nxa sikhangele lindaba yobukhokheli siyakwazi ukuba emhlabeni ikhangelelwa ngendlela langelihlo elehlukeneyo kwelikaNkulunkulu emhlabeni ubukhokheli abantu abaningi nxa becabanga inkokheli bacabanga izikhundla bacabanga umuntu okhonzwa ngabanye abantu bacabanga umuntu olezisebenzi olabantu abamphakamisayo nxa sikhuluma ngobukhokheli lapha emhlabeni imfanekiso esiyibonayo siyabe sibona umuntu ohamba phezu kwamakhanda abanye abantu abanye abantu bedubeka yena kunguye ke okhomba phakathi kunguye odla kuhle kunguye oyenza yonke into yakhe yonke esetshenzelwa ngabantu kodwa lapha sibona uJesu ebuya nomqondo owawehlukene ngesikhathi leso ayephila kiso kwakubusa kule mbuso eyehlukeneyo leyo mbuso yayingeyamaRoma belobukhokheli babo ubukhokheli babo babuyilokano bokuthi amakhosi ayesatshwa amakhosi yiwo asetshenzelwayo ikanti njalo siyabona kulabo abezenkulu ngaleso sikhathi esingathi abayibaba bekhokheli bandla amafarisi labo bonke ababezi amapriesti amakhulu ababekhona abantu babesebenzela ukuphakamisa labo bantu ngakho uJesu sihlangana laye lapho engena echasisa ngokuthi kambe inkokheli kuyini uJesu uthi ubukhokheli yokuba yinceku asihlangana loJesu egezisa izinyawo zabafundi bakhe ilizwi likaNkulunkulu lithi lona wathatha ke ithawulo wazembesa waguqa phansi waqalisa ukugezisa izinyawo zabafundisi bakhe. Sibona uPeter besala ngoba inyawo zazingcolile, abantu behamba phakathi kwemhlabathi, behamba phakathi kwedodi yonke yayisiba khona, zibutha yonke into. Kodwa uJesu wathatha ke ithawulo, wathatha ke isepa, waguqa phansi waqalisa ukubagezisa. Lokhu kwakungumsebenzi wezinceku wabantu ababeyisigqile emzini yabantu, kodwa uJesu wathatha isimo sokuba yinceku. Njalo siyabona nxa uPaul ekhuluma ngayo uJesu uthi wobani nomqondo, ebhalelwa kwabeFilipi, uthi kwabeFilipians uthi wobani nomqondo onjengayo uJesu, owathatha isimo sokuba yinceku, wazikhulula ukuba yinkosi yamakhosi, wazehlisa waba yinceku. Ngakho ke ubukhokheli uJesu akukhangeleleyo, uNkulunkulu abukhangeleleyo, yilobo obokuba yinceku. Ngiyakwazi namhlanje ukuba kulalela abantu abalobukhokheli ezigabeni ezehlukeneyo, ngabe kumbe kusenkonzweni, ngabe kumbe umkhokheli kupolitika, kumbe ngabe ungumkhokheli esigabeni laso okuyiso sona mbuyinduna. UJesu into ekhangelele kuwe ukuba ube yinceku, ube ngokhonzayo abantu abakulandelayo. Asibe nezinceku ukwenzela ukuthi uNkulunkulu asebenze ngathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu sibongile namhlanje ukuba izwi lakho lilamandla, izwi lakho lingumhedla. Nkulunkulu wami, kulaba abalalele abazinkokheli, izwi lakho alibasize ukuze uguqule indlela abakhokhela ngayo abantu bakho, babakhonze babe zinceku. Ngegama likaJesu siyathandaza. Amen. Ngiyabonga kakhulu balaleli, lithumezele imicabango yenu ngalokho esikuxoxileyo. Sihlangane njalo ngeviki ezayo. Inkosi ibusise.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkungo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkungo, ungathinelwa kusasa. Wezemidlalo, ele France linqobe ele Poland 3-1 namhla eQatar, langena kusigaba se-quarter final. Kudaba olufanayo, izwekazi le-Africa selithembele kuMorocco leSenegal kumncintiswano wokudinga intshantshu zomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele. Kubika uJoseph Njanji.
Wadlala iqembu labasakhulayo liyamazulu njalo sengumshayeli kaChova ukuthi Makari uthi akungeke kumangalise nxa amaqembu amele izwekazi le-Africa engadlulela kusigaba se-quarter final.
World Cup i-unpredictable ngoba ikusibona ama-underdog kuya yiwa Superman ama-big team. So into eyenzakalayo laphana lathi sike singasakwazi ukuhamba njani, singathi ukuthi iSenegal singadla i-England ngoba asisakwazi kumenjani. Nomorocco singatholi ukuthi njengoba yathiya i-Belgium singakwazi ukuthi ibambe i-Spain, but wona ama-big team akusayiwo esasiwakhangelele njengakudala njengabo-Argentina ukuthi sasikwazi ukuthi adlala njani. So ubona ukuthi hhayi World Cup le endlela esiyibona ngayo, hhayi yesile kuyibamba ukuthi yona iyisimeia. So kusuke kusiphambanise kubetting kakhulu ngoba thina sabesifaka imali ezinkulu njengabo-100 kusiya phezulu.
Usakhulayo laye ngumdlali wenguqu uShane Zirewa uthi iqembu leSenegal lingayiphakamisa inkezo yezizwe zomhlaba zakudlala nje.
Ngendlela edlala ngayo iSenegal bayadlala ibhora elimangalisayo, and akulayo nto bebethemba ukuthi bazaphuma egroupini, but sebephumile. So into engicabangayo ukuthi abafana as our African icon, as our African prowess, as our Vanisusi winning World Cup.
Wadlala iqembu lesizwe uRonald Kitiza Sibanda uthi ukusuka kuphazamisa amaqembu ezwekazi le-Africa kumncintiswano wezwe zomhlaba yikuba abadlali basuka bengasadonsi kanye kanye.
E-Africa siyadlala ama-players akhona ngale phezulu, sibili adlala zonke indawo, Spain, England ngaphi ngaphi. Mina ngibona ngani kuyashota ikuthi nxa sesilaphana sibe yi-team, sibe united. Yabona kumbe senziwa ludubo lwe-Africa, uyathola ukuthi umuntu sesidlalela yena yedwa ukuthi ngithole i-contract yokuya kwenye i-team, ikanti labana abantu babe united bayakwazi ukuthi hayi siyi-team eyi-one. Ngiyakhumbula sisakhotshwa ngu-Westhof igame esakhotshwa i-Nigeria laphana, igame sebedla i-Italy lapha, uthi wayebatshela o-JJ o-coach ukuthi madoda isikhathi sesihambile, asekeleni izitayile okhocha waqasa ukukholisa sebekholisa belead and okhocha nkulu agcina lose ibhora lawa equalize and two thina kwesi sikhathi siyaba excited silithi game njengakhona kade ngikutsho ka okhocha silithi game sekuqashwe kwezinto ezi-unnecessary kanti waye singadlala ukuthi madoda sesilida la le imveji le sifuna uya ku-next round asivaleni abantu laba bengahlohli kube siyephambili siqualify for next round.
Iqembu leSenegal lizadibana lele England ngehola lethoba munemunye namhla ebusuku, ikanti eleMorocco lona lizadlala lele Spain ngolwesibili ntambama ngehola lesihlanu. Amaqembu asefinyelele kwisigaba sequarter final ngabalisa eleNetherlands lona elinqobele United States of America nge-3-1 nomgqibelo, kanye lele Argentina lona elinqobele Australia nge-2-1. Kweminye imidlalo yesigaba se-round of 6 iqembu leJapan lizanqikelana leCroatia, eleBrazil lizadlala leSouth Korea, kuthi iPortugal lizatshana leSwitzerland. Imele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ngumculi ophuma koBulawayo, ngilibingelela, ngilincusa, ngilixhasa, ngisithi kini ngililethele i-albhamu lami elisha engilikhiphe ngo-2022. Angiyajabula kakhulu kulaba asebeke balilalela nalaba aseke balibona kubomabonakude ngathi indawo ezinjengabo-YouTube lapho kulama-videos ami khona engawakhiphayo. Ngiyabonga kakhulu ngesekele lenu. Mina ngisuka koBulawayo, bengumculi okwasebenza leqembu elaziwa kakhulu emhlabeni, inkululeko yabatsha School of Arts, lihamba ngokuthi iyasa. Sebenze labo kakhulu koBulawayo, kodwa hayi sibo bodwa engisebenze labo, ngisebenze labantu abaningi, amaqembu amanye njengeinsingizi, bona ababest e-Austria. Ngisebenze labo kakhulu labo nje abaningi, abantu abaningi abayenza into zomculo le-art. Ingoma zami engazikhiphayo okuthiwa ngugijima, yiyo engathi yiyo ingoma elidlalade ku-albhamu yami engiyikhiphileyo, kuthiwa ngugijima. Nayikhona ku-YouTube, lingathola isikhathi lingayibukela, kumbe lihambe ku-Spotify, kubo-iTunes lizoyithola, and lizothola lonke i-albhamu likhona hapho. Mina ngarilisa ingoma eziyi-8 ku-albhamu lami lona leli engilikhiphe ngo-2022. So ngithemba lizalijabulela ngoba i-music yami ihlanganisa wonke nje into esibhekana layo nsuku zonke, njalo iculo lami liyakhulisa amasiko akwethu akoBulawayo, njengabantu esazi ukuthi everyone ule history nje kusukela kudala khona le, sithatha yonke into ebisenzeka siyiletha till today, siqoqa ngayo, sikhumbuzana ukuthi sivela ngaphi siya ngaphi. Ngo-December ngizabe ngisekhaya koBulawayo eZimbabwe, ngizophefoma khona koBulawayo, ngiphefome laseVictoria Falls. So amadates hayi ngizowaletha just nje kungela sikhathi esiningi, amadates ngizowakhipha azobe khona yonke indawo kuma-social media yami khona. Nxa lingidinga kuma-social media lingahamba ku-Facebook ngumamozi, ngihamba ku-Twitter ngumamozi officially, ngihamba ku-Instagram ngumamozi - officially. So liyangithola-ke lapho. Abafuna ukungithola-ke ku-email, ngikhona i-email yami ethi ngumlawsrobin5@gmail.com. Labo abafuna ukuxhumana nami ku-WhatsApp, inamba zomsebenzi ngathi ngize WhatsApp ngu +42.
Yes, I want to get Robin Mlawuzi, Dale Zulukandaba, Mthombo Sithemba Gibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.